Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 olesithathu mhlazi ku 29 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abathathu abacathengelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba.
Uze sithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithi.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi abasekeli bayo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South.
Uma kubona abantu abadala yokunika ithuba lonalelo kutshengisa ukuthi balobukwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezanu-PF ithoni.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa ababalisi besethuselwa nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kusukela ngeviki ezayo.
Thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abacatshangelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla leCitizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba ngomvulo. UBrian Moyo oleminyaka yokuzalwa engu-22, uLucky Sibanda oleminyaka engu-26 loKevin Dube oleminyaka engamachumi amathathu 30 betheswa icala lokugqekeza emzini kamuyi uDube balwisana laye andubana bamgamule ngenkemba basuka babaleka ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika engamachumi amabili lanhlanu $25 lamafoni amabili mhlazi ku-8 kuyona le inyanga. UBrian Moyo nguye owabanjwa kuqala ngamapholisa mhlazi ku-24 watholakala elefoni kamuyi waseveza amagama abanye bakhe. Abathathu laba labanye abasejele labanye njalo ababalekayo betheswa amacala amanye obugebengu edolobheni lakobulawayo. Abalandeli bebandla leCitizens Coalition for Change babecabangela ukuthi uDube wabulawela ezombusazwe ngoba wayelilunga elasebenza kakhulu ekubhaliseleni abantu ukuthi bayevota. Kodwa amapholisa athi akula bufakazi bokuthi ukubulawa kukaDube kulezombusazwe phakathi. Sibuze isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithin Jirodza ukuthi bona bathini ngokuthiwa ngamapholisa nanku lobufakazi kuthiwa abukho.
Kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga onke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi nguMr. Tuesday ngoba wathi eqalisa wayevele eletha abantu uzoregister baregister uzekngech ngolwesibili. Ngaze ngathi mina wena ungu-Mr. Tuesday wena ngoba you strike on Tuesday ngisitsho ngesingizi ukuthi uncedisa abantu ukuregister ngolwesibili. Kwaba-ke ngu-Mr. Tuesday ibizwe leli lalumatha laba libizwe elaziwayo ilizwe lonke. So thina sibona ngani khonoko ukubulawa lokho kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa imihlelo yethu. Ukuze sithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nqabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini. ngoba ukuthi sivela sisuthisekanga thina esasi sikutshelwe ngumthetha phansi ukuthi abantu lababanjwa vele thina lapha kobulawayo singaka hambi esigodini ukuyobeka iqhawe lethu base bebanjwe abantu la ngekusithi ukuthi amapolice belokhe sadingisisa indaba le so lati sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo yethemba ukuthi vele alizange libone sikhuluma leyo ndaba
njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapolisa awasebenzi kuhle kulolu daba
thina njengebandla le Citizen Coalition for Change sithanda ukuthi sibe sihlambaza amapolisa lalapho kungafanelanga khona ukwakathisa amapolisa ayenza umsebenzi omuhle siyachaya lihlombe kodwa esifuna bakwazi thina ukuthi indaba le lo hambelana yini le politics umbangazwe njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetjwa yini kumbeni uhulumende usezangenela eyenza imicimbi ezakwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbebe bachayeli fetja njengoba liyazizana ukuthi vele ngiyezigila mkhuba so sikhayela ukuthi abantu laba ngabe ngagwetjwa balakho yini ukuseva ama sentence abo kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yiyumthetho okhona ngoba into esikhangeleleyo thina njenge Citizens for Change ukuthi kube lesijeziso esifanele esifanele laba abantu ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke
lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ivandla le Citizens Coalition for Change lithi amasekele balo bayethuselwa ngabebandla lezano PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMatabeleland South okungaphazamisa inhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weCCC eMatabeleland South umnumzana Solani Moyo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayakhuthaza abasekeli babo ukuthi bebhalisele ukuvota ngobunengi ukwenzela ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo.
Engunazelele ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa ibandla lezano PF ukuthi kona lingavotela iopposition party amaoveta soze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwawo emaresentment lasemaplazini iCCC ingangena embusweni wazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahleli kizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisindo i-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo izano PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembiso sokuthisela imizi ngibe sensithi okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sibe buya berojwa kuthiwa sizalenzela lokhu lalokhu so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba kwelizwe lezimpako sibe ngatholanga nje emasimini kungenxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi ukuthi sinanzele ukuthi icembe lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlaba tokugcinileyo kodwa bona abakhulu besenza ama-tractor.
Besixoxa lomunye wakho webandlali zanu PF nomzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandlali zanu PF bayazama kakhulu
yahlekisa umfowethu Ngqobizitha kambe ngobani abasapotisha abantu xa uledola iamerika ezimbabwe le-$700 kuyini khonoku yena nguminista ukwaba nguminista we-industry Akula live lomntwana yedwa amkhatshayo okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo. Abantu bakhangeleleni uhulumende ukuthi ufaka ama program anjani ama civil servants kaholi bakhala ngama sanctions bona abasanchisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama China segcwele izimbago yonke indawo ama China kainvesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe iqembu lokuhluleka umgabe wayethi nxa edriver ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabweni saphuma sonke ukuthi liziwe wehluleka ukukhitshwa umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazanga sinanzelele umnakagwa wabuya wangene ngukhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le triple C nxa singena kuphawu abantwana babo ezikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko mele behole amazwe onke bayahola ezimbago sokuhola ngezindawo amaprovince ngikakhulu ngapha emasouth akulo holayo abantwana abasemazweni eSouth Africa mhlaso kungena advocate nesentshamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile experience semisebenzi abayifundileyo sebeze thuthukisile izwe lakithi besiholela imali yabo enhle.
Lo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla leCCC eMathepeleland South ubeqoqa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Kusenjalo osandakhethwa ukuba ngumgcini sihlalo webandla leZanu PF esigabeni seMathepeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi baningi abantu abafuna ukungena ebandleni leli njalo basebenzisa inkundla zebulenjini ukubhalisa. Umnumzana Ndlovu uthi akuvamanga ukuthi osakhulayo njengaye abe ngumgcini sihlalo kuleli bandla ngakho usebenza gadalala leziphathamandla zikahulumende ukuthuthukisa isigaba sakhe.
Akuvamanga ukuthola umuntu ongangami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke. Ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balokhu kwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezano PF ithoni inhlanganiso ekhulumilizwe leli inhlanganiso ebusikise lapha esikhona kathesi. So ngumlandu engingawuthathi kancane ngumlandu engifisa ukuthi ngiboni ngisenza konke okusemandleni ami ukuthi ibandla lezane PF liqhubeke liqina lithungamela lisiya phambili. Okokuqala, nxa uyinhlanganiso yezepolitiki umlandi wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini. Sesike saba le-workshop silenhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke yeprovinsi ngincuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi bebuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kuprovinsi besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kuprovinsi yonke babe fully involved kwi-economy leyo. Silokhu sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunxusa futhi amanye amaminista kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona uthunywe yi-party zamtm. Sifuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sicingila ngokuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yemasamu ukuqedisa i-JM Poly eGwanda ebisele minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Tine-planti for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathi sesilonyaka iyachaya i-groundbreaking imali yakhona ikhona. Konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende weZANU PF uyakuletha ebantwini. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele ze-local government. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele eze-transport ngoba ngale sagcina sithole u-engineer but sifuna uminista ebuye imigwaqo sifuna ukuthi ibonakale isiya phambili. Nakhangela iCell Day esibelayo kusindiswa kukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselo kulabantu abaningi ababuyayo bezojoyina, abanye babebelibele ukuthi esibuze ukuthi khathi vele sijoyina njani. Kulabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms, lokhu okwekulenjini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu, sibe sesibafinyelela ukuze bafundiswe bakwazi ukuthi nxa usidulelwe ngalezamcf kutshona. Mangibonizaona ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi zamcf iyaphela mani ivuseleleka ngendlela yethusayo.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende wobonanga zokwethekelelwa kwelizwe njalo engumgcinisihlalo webandla leZANU-PF esigabeni seMatabeleland South emela iBulilima East edalele ePhalamende. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi lanxa ababalisi bengaze bethuselwe nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokukhalala umsebenzi okwensuku ezintathu maviki wonke kusukusela ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi bemaphandleni sebeza kuya emsebenzini ngomvulo langolwesibili kuphela andubana uhulumende abuyisele iholo labo ku-$540 lapho elalikhona eminyakeni esanda kwedlula. Okunenge asikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo ayenze lesikhulumeli se-athuza umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 $540. Yindaba sisithi imali le sayijonjelwa, imali le sasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi 1 pound is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona $540 kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame uyiqathanisa ukuthi siyivisele ifana ne-$540, sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000 i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 pond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina liyi-athuzi lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-athuzi sibone ngani kuyafika kuyekuthaya kuhulumende. Okunye sikuboniswa ngendlela esihlukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubekaka besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyaswela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lessons. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, kayenzi lutho. Pho thina bekamalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kathesi, kutshona sikuhambele amanga sithi thi emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-athuzi esebenza ngayo sesikunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi, sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ne-statement esisifakayo nxa singayanga emsebenzini. Utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende engxa elasebazalini?
okwakugana sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma nge-Public Service Commission eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council ngoba abantu be-Apex Council bonke labana kakula sebenzi sikahulumende abasimeleyo. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini, akhulume ngokuthi usenikeze imisebenzi i-100% yemali engekho. Isingaye isikolo kuthiwa 100 times 0 = 0, so 100% of nothing i-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ bekhuluma icingweni leStudio 7 eselubhane. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, zalibonani? Njani lonke labalaleli bonke be-Studio 7? Akudibi Studio 7 ezethu ziyaphuza ukungena ngazi ukuthi athi yini inkinga lapha. Njani, kodwa lonke. Nandokuphawula nje nawumaphosa, ngisaba ukukhuluma igama lami kodwa nidabuke nyathi. Hhayi, izani lokuthi ozidala thina sayijoyina kudala izani. Sayijoyina kudala umgaba esesekhona. Enguye ulida lathi sinje sike sakwenza kwama-youth sibuzani. Hhayi, bengake baze banitshele abantu bezani ukuthi yibo abenza ukuganga. Bengaze baphakamisa ilizwi lokuthi yibo abenzi ukuganga kodwa bekwazi ukuthi yibo abathuma ama-youth bebafokuza imali lokho okungasebenzi lutho. Bahamba ama-youth lana afike awone bacatshe ngomunwe. So abangake baze bakhulume zakwenze ngani ngabantu laba abafuna ukukhuza bengisenzani bakhuza emehlweni abantu. Akula muntu ovele abantu abanye bayithanda izana. Mina ngazi umuntu othanda izana ukuthi ucabanga kanjani. Ukuthi lokhu esacabangela ukuthanda izana kutho ukuthi yabesidla phela. Yibo abatshontsha imali labo bantu abathanda izana. Izana iyabanika isikafu, inikeza abantu ababo, iyabafundisela abantu ababo. Manje thina siyahlupheka asisayithandi izana. Ameniyes izana ibuse thina singabantwana besikolo, sisiye esikolo yabusa. Ayo abake baphumule bayekele ukubulala abantu kuphela. Lokubulala abantu phela isibo bantu babo labo babulala abantu bakaNkulunkulu. Banikeza abantwana babantu amacala, sale kuluhluphe ebantwaneni, sale kuluhluphe esihlobeni ngokubulala abantu. Ingwendela abangasoze bayikwanise lowo muntu obulela omunye umuntu. Siyaxola lapho izanu kayime labake babuse ngoshamisa sibone ukuthi bayangaphi lelizwe lelo. Ayisilo lizwe lezanu, ayisilo lizwe labomnankagwa leliya.
Studio 7 ningani basakazi abasakaza iningi ezimnandi ezinhle ezincomekayo. Studio 7 naloke ngimelele ukuthi ngiza ngithinda nge 2 minutes talk, not 5 minutes, 2 minutes talk ngabe sengiqedile. Lingithinde khulume ngodlame lolo lukhona eZimbabwe.
Sanibonani Studio 7, bingelela uGibbs Dube nabonkomo nabosithandekile Ndlovu. Kanti odwa sakhala sahlala sikhala ngento yodwa, siyathumela amavoyisi ngizathi okhulumayo uGodfrey Moyo uBG, siyathumela ama-voice note kabalwa kubalwa ama-voice note IEEE nama-voice note ayezanu-PF. Kungani vele kahle abantu bakithi lingasicaceli ukuthi iStudio 7 ayikhulumeli imthwakazi? Phela size singene lapha ngoba sizwe lisithi wemthwakazi omuhle, kodwa siyadumala ma ama-voice note yethu angabalwa ukuthi imbangela ingabe yini. Siyabonga ingabe munde, ngabonga ma ukuthi ne-inothi le ingafika ngoba imthwakazi Republic Party kayibalelwa ama-voice note. Ukhona omunye lapho ongenileyo sele 2 days loko lifaka yena kuphela lokhuluma ukuthi kumele kuvotelwe iZANU PF, liyamphinda thina kasivalelwa angazi inkinga yini kumele nisitsheleni bakithi
hayi siyalibonga siyalibonga studio 7 siyalibonga noma sifaka ama comment ethu engakaphumi kodwa kuzaze kufika isikhathi azaphuma nami nguLouis Kuduza ex-combatant lami yayizwa indaba ezikhulunywayo hayi babu yazamazama iyazamazama iyanyikinyeka kufa abantu kucatha abantu kuba iphasi phezulu asazi ukuthi kumbe kulinywa kuya ngaphi kumbe silima siyempumalanga kumbe silima siyentshonalanga asikwazi hayi umuntu u-£35 hama uthanga isandu esikhulu i-£5 hama bayajaya phela bayabulala i-£5 hama babulala ilizwe babulala abantu kuke kunjalo hayi sizabona khona kodwa yami i-comment ithi hayi iZimbabwe iya ngaphi to the ashes hayi siyabona
salibonani salibonani bantu beZimbabwe vuka njani ezindaweni zonke ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke abayekele ukuvusa impi yokubulala ithi incwadi yamagalathiya mase lidlana bhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaposition ngenkani iposition umuntu uyinikwa ngabantu benanzelela ukuthi lo angasenzela lokhu nga wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu phefumulo womuntu uyabizwa phezu kwayo yikho ubona izangoma zayala ukuphosela uJona emanzini uJona esithi mphoselane elwandle bathi kathi ufuna umphefumulo wakho ubizwe phezu kwethu babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala khathesi abantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangizikhulu ukuthi lo angafa mna nzangena so badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba ake lixole ake lixole umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba babebulala abantu akula mama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisizwe kodwa lelokho linqwanele ukuqedisizwe kasizwe seZimbabwe singanani so hlalani phansi litshela namaqiniso nxa lisola hambani liyebuza kupresident ukuthi president zifuna lokhu kulokuthi liqedane ngapha lisithi lifuna inkululeko inkululeko uzayingena usuwedwa inkululeko umuntu ungena labantu nxa usuqeda abantu usufuna inkululeko asazi umbuza kusukhokhela inkukhu labodoma abantu bengasebenzi so badala hloniphanini 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 isizwe seni lisihloniphe njalo kufunwa ngabantu lawo ekulaleli ngoba lapha ilizwe leli qala ukulwelwa vele kwakuthiwa imajority rule imajority rule izifiso zabaningi ungabona wena usudonsa wedwa susithi mina ndesikhundla uvele usuphambanise noma ngupresident ngingayidonsa yedwa uyabe phambanisa kadonse lesizwe ukuze kulunge ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 bakhuluma izingama ezimqotho ngeZimbabwe siyabonga thanda ukukhuluma ngalolu daba lodlakela luyadanisa kakhulu kuyadanisa kakhulu okwenzakala eZimbabwe ngomanti yabheka isadik yonke amazwe kubuya ama-elections iZimbabwe yodwa nomsindo lapho kubulalana khona kutshayanwa khona ukubotshwana khona kunyamalaliswana khona alikho inilizwe e-Africa kumenze sadik engake ngezwa kakhulu isadik enke ngezwa besithi kulabantu abatshaywayo kulabantu abacatshayo kulabantu ababotshwayo esadik iZimbabwe yodwa angazi ukuthi impilo bani sizayiphila kuleli lizwe njalo ibandlela ubusayo yilo kakhulu impela eligqugquzela udlakela sawubona usenzakala ngo-2008 kusenziwa amabhesi movethu ehlupha emakhaya banjwa yenkani ukuthi uye emabhesini aba athi bewayenzile lala lihlabele ubusuku konke khona ngale kungenani ukuthi ungalephi ibandla mbe kwenzakalani so lento le iyahlupha iyahlukumeza kakhulu hlukumeza kakhulu umphakathi abantu bagcina ngasakwazi ukuthi okuyikokwini ukuthi kwenzakalani so besicela mpela ukuthi bazame kakhulu ukuthi benze kube nokuthula elizweni kuke kuchithayo kwegazi udlakela nakho konke bayakhuluma bazivikela baqamba amanga kakhulu abenzani uPF bethi bona abalamsindo upresident uyakhuluma emhlala amalanga uthi kuyekelwe umsindo but into emangalisayo ukuthi ankaze ngizwe ekhuza abebandla lezani uPF mayekhuluma amabandla aphikisayo aqala umsindo njalo akaze ngizwe kuthiwa bakhona abenza umsindo abenzani uPF ababotshwe kungaba ungezwa ukuthola umsindo ukwazi ukuthi i-CCC yezabotshwa kuphela njengoba abuse amapolisa ngoba amapolisa ngabantu abazalwa ngabantu besifazane amapolisa abantu bazalwa elizweni bazalwa nabantu babasebenzisa kakhulu ukuthi baxwanise amapolisa nabantu abantu abayisebenzisa amapolisa abasebenza amapolisa ngiyabonga AK Buffalo okhulumayo
Siyabonga AK Buffalo labanye bonke elisithumele imilayezo yenu njengoba lizwile hayi siyaphendula siyalalela siyayifaka imilayezo kodwa ke ibe mfitshane igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama